Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku-10 kwenkwezi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weLebotswana uthi uhulumende weZimbabwe kayisongxenye yohlelo lokwakha ibholoho likaZungula elizaphawulwa namuhla, lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi lelizwe leZimbabwe lalo laphathisa. Ezinye njalo iziphatha amandla zamabandla aphikisayo ezibalisa elimthwakazi Republic Party lele MDCT ziyaxoxebuka zisiya kubandla lezano PF.
Okwasenza sahlukana laleli bandla ukuthi sinanzelele ukuthi seliphumile endimeni eyiyachiyo nobaba uMorgan Tsvangirai.
Udaba lobukhosi bamaZulu kwele South Africa lokhu lungakalungisiswa ngoba abanye besithi osekhethiwe ukuba inkosi uMisizulu akumelanga agcotshwe.
Yona indaba yewili kayisiyo indlela okukhethwa ngayo inkosi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende weLebotswana uthi uhulumende weZimbabwe kayisiyongxenye yohlelo lokwakha ibholoho likaZungula elizaphawulwa ngokusemthethweni namuhla. Umongameli Mnangagwa eloba enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter uthe uza kuba ekhona emkhosini wanamuhla ngoba uhulumende wakhe wabona kufanele ukuthi angene kuhlelo lokwakha leli bholoho. Ibholoho leli elenjanji lomgwaqo lidlula phezu komfula uZambezi liqhumisana amazwe omabili aweBotswana leZambia. Ingcwethi zithi lokhu kuza kwenza eleZimbabwe liswele inzuzo kuzihambi lemithelo yemoda ezithwala impahla ngoba bebequma eZimbabwe ukuze bafinyelele amazwe womabili. Embikweni wethulwe nguhulumende weLebotswana, lelo lizwe leZambia yiwo awakha leli bholoho. Lumbiko uthi Mnangagwa uza kuba ngomunye nje wabamongameli bamazwe angumakhelwane abanxuswe emkhosini wokuphawula ngokusemthethweni leli bholoho lamhlanje. Lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abane nje kuphela ababanjwe igciwane le-coronavirus, njalo akula muntu obulewe ligciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Bonke abahlanu ababanjwe igciwane le-coronavirus ngabakobulawayo. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ithumi lasithupha 16,792 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo nje kuphela. Ibandla lezanu PF esigabeni seHwange liveze abantu abedlula ikhulu asebesuke kwamanye amabandla aphikisayo bangena kuleli bandla. Omunye wabaveziwe ngumnumzana Akhe Mlubinda, wake waba ngunobhala jikelele webandla leMthwakazi Republic Party. Lo mnumzana Peter Nyoni wake wamela isigaba seHwange West edale lePhalamende engowebandla leMDCT lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuthi esigabeni seMatabeleland South kubikwa bekulomkhosi wokwamukela amalunga adlula ikhulu asuke kubandla leMDCT esiya kubandla leMDC Alliance. Sixoxe lomunye osanda suka kubandla leMDCT waya kubandla leMDC Alliance esigabeni seMatabeleland South, umnumzana wathi Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi uhambe njani umkhosi wokwamukela amalunga amalunga asuke kubandla le MDCT ngomgqibelo.
Besilo umhlangano we district eMatopo North esigabeni seKhezi lapho ebesisamukela khona amalunga amaningi avele kubandla le MDCT okugoqela umama uMendi Ncube owayengumsekeli kaMgcini Ngcebo kuNational Women Assembly MDCT okanye lo mama uVivian Ndlovu obengunobhala wabomama eMathabeleland South okwasenza sahlukana laleli bandla yikuthi sinanzelele ukuthi seliphumile endimeni eyiyachiwa ngubaba uMorgan Tsvangirai yokususa iZANU PF esikhundleni sebengani basebenzisana layo. Uzakhumbula ke ukuthi iMDC libandla elasungulwa ngo-1999 lapho ebesikhona lamanje lalapho esiye khona ngabantu ebeke sikade sisebenza labo bekunokwehlukana nje kokubona kombono. Uyakwazi ukuthi kuthiwa abantwana benja abathungululi ngelanga elilodwa, so ukuthi kuthiwe besasiye ku-MDC enye, hayi akusikoqiniso, i-MDC yinye baba Gambe.
Ya ungasitshela ukuthi manje nxa wena ukhangele ubona ungani ibandla le-MDC Alliance lilakho kumelela na kukhetho lelamathuba angcono kule MDCT?
Nga abantu bengasebenza gadalala amathuba amaningi okuthi ibandla le alliance liphumelele. Into eqhakathekile esemqoka yikubumbana lokusebenza gadalala indawo zonke abantu babambane kukhutshwe isitha.
Bakhona abanye abasola umkhokheli webandla le MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa besithi unganikala magcebo wokuphathisa labo abafuna ukuthi kube kuguqulwe umbuso. Uthini wena ngobukhokhelo buka mnumzana Chamisa?
Baba Gandhi, inkokheli inkokheli ngabantu. Mina ngela ngamamaso ngokubona kwami ngibona ngani akala sici lo muntu ubaba upresident uNelson Chamisa. Into eqhakathekile ukuthi kumele simxhase sonke laba abasolayo ngabahambisana lombuso wesitha besenzela ukuthi singafiki eKhenani lapho esifisa ukuthi siyefika khona. Ngokubona kwami mina ngedwa ngibona elamathuba amaningi kakhulu. Into eqhakathekile ukuthi simxhase sonke njengabantu benhlanganiso. Kuvele kuswelakala ukuthi abanye babe lensolo, kodwa mina ngesami isibonelo lokuzwa ngabantu bekhuluma kuground because okuqakathekileyo amandla enhlanzi asemanzini, amandla kasebantwini. Okuningi lokhu hayi ngaba ngafisi ukuthi siphume kulobu bugqili esiphakathi kwabo.
Lo ngumnumzana wathi Sibanda osanda kusuka kubandla le MDCT waya kwele MDC Alliance ubexoxa ecingweni le Studio 7 esemadobo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Usekhethwe ukuba inkosi yamaZulu umnumzana Misizulu kaBheki Inkosi ubikwa egijinyiswe ngabantu kade behlome ngembhobho ngomgqibelo. Lokhu kuza ngesikhathi kulabanye abathi incwadi yemfa iwill yachiwa ngunina Indlovukazi ushiwe Mantombi Dlamini Zulu wayephethe isihlalo sobukhosi wabhubha ngemva kwesikhatshana ephethe lesi sihlalo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi ukubona njani okwenzakala kwele South Africa ngendaba yobukhosi bamaZulu.
Yona indaba yewill kayisiyo indlela okukhethwa ngayo inkosi. Uyawubona ukuthi imkhuba yesilungu singene njani, yavoxa kanjani. Yikho khonoko sokusenza ukuthi kathe sibone khona phana esigodlweni. So ngathi kukhona ukuphikisana ngoba sokushiwe indlela esiyaziyo ekukhethwa ngayo inkosi. Akula wi kodwa ke ikhona indlela evele ikhethwa ngayo inkosi. So le into yokuthi thiwa kusokule wili, hayi mina nxa ngiyikhangele lami njengomuntu ohlaziya isintu ibona sengathi kube lokuphosisa okuthile nxa kuyikuthi khona bathiye bebeka iwili besithi bona ubukhosi buzabekwa ngewili. Iwili ayisi indlela yokubeka amakhosi akithi.
Wena ngokubona kwakho ngubani okumele abe inkosi?
Mina ngokubona kwami njengomuntu ohlaziya ezamasiko, lapha nokumuntu okumele ukuthi ngabe uba inkosi ngumntwana wekhosikazi lesilo elivela kumbe ngithi alithatha livelela kweyinye inkosi. Nxa kukhona umama amthatha evelela esikhosini, nguye umuntu okumele ukuthi ngabe uthola indodana eza kuba yiyo ezaphatha laphaya. Angifuni ke ukuthi ngithi mina ngikhombele ukuthi uba, kodwa ke ngokwesintu umama lo thethwe esikhosini nguye ozala umntwana okumele ukuthi athathe ubukhosi balaphaya kwazo. Yiyo indlela mina engubheka ngayo ngikhangele ngokwesintu, njalo okungasoze kuqhathe isizwe, ngoba isizwe kumele sibe lendlela yaso yokwenza izinto, hayikhona ukuthi bese kulethe isilungu.
Sifundo bani esingatholwa ngabeZimbabwe kudaba lolu?
Iye baba Kande, ngiyazi ukuthi khona kuningi okumele ukuthi ngasi yakufunda, njalo futhi kade siwukhangelela ukuthi sikufunde emveni kokukhothama kwesilo samazwe. Sokunzima ke kathesi ukuthi khona sifunde kubo, ngoba nxa sokusebenza iwili kusuka kube lenkinga kakhulu ukuthi khona nxa sokusithi lowo muntu sokungasela system esebenzayo, sokusebenza ukuthi ubani yena ofisa ukuthi ngabe ubani nguyophethe, kusho ukuthi akusela system. So ke kathesi ungakhangela ngendlela leyana elaphana kwazo, sokusiba nzima ukuthi sifunde njengabantu bangapha eMandebeleni, njengabantu bangapha abakhangelela ukuthi nga siba lenkosi, sibe sikhangelela ukuthi thina siza kuba lempendulo enhle evela kusuccession ezakwenzakala laphana kwaZulu emveni obani silo sikhothele. Kodwa ke kathesi kukhanya sengathi hayi kuza kuba nzima ukuthi laphana sifunde, ngoba nxa kulokhu kulandela indaba yamawili kusho ukuthi hayi sokuza kuba nzima, kanti sokuza kuba nzima msakazi ukuthi khona sifunde ulutho, sokuza kuba nzima ukuthi sifunde ulutho njengakathesi sikhathazekile ngalokho okwenzakala laphaya.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula ezamasiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso efuna ukubuthelela ulwazi lamacebo ezizalwane zesigaba seMandebeleni ngenhloso yokuthuthukisa lesi sigaba eyeButeho iphakathi komhlangano oyeviki yonke oqale izolo. Sixoxe lesiphathamandla uMnumzana Joshua Mhambi ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
IButeho ligama lesiSuthu elitho umhlangano. Umhlangano kayisonhlanganiso, kodwa ikuqoqwa kwaba ukuze bahlale phansi baxoxe lokho okubakhathazayo. Ke kuphutheko bekuhlanganiswa abantu ukuthi baxoxe izinto ezibahluphayo socially, culturally and economically, justice and governance problems of Matabeleland. Kusho ukuthi kukhangelwa izinhlupho zeMatabeleland hathi ngokukhala, kodwa ngokuthi yebo isimo sinje abantu bangenzani. Iqoqoleli lidalwe ikubona impumela embi kubo grade 7 ama results abo, lokunanzelela ukuthi la ku A level kulohlupho. Le nto eziningi ezihluphayo eMatabeleland yikho iphutheko ejonge ukukwenza, ayisiyo mhlanganiso, kusese ngumhlangano wokuxoxisana ngenhlupho.
Sizwa kuthiwa umhlangano eliqale ngesonto uhambe kahle, ungasitshela ukuthi umhlangano lo ngowani njalo ngobani kade bekhu bekhuluma besethula ama.
Yebo, so bengisatsho nje ukuthi kula ama platforms lapho obe kuxoxisana khona, ubo WhatsApp, ama small group discussions, ngaphansi kwezihlahla, ngaphingaphi bekuxoxwa nje okweminyaka emibili edluleyo. I-convention le iphutheko isikuphutshisa ke lokho bekusenzakala ngokuthi kuxoxiswane, kuvunyelwane ukuthi lokhu siza kuphatha ngalolu hlobo, lokhu siza kwenza ngalindlela. In other words, it's the conclusion of the debate and adoption of resolutions long proposed and debated public in chat groups, kuma community meetings, in show ekakhulu. Kunews kuphephandaba lethu iphutheko lakho bekuxoxiswana. Namhla sibe lo mthandazo oqhutshwe ngu-Dr. Emmanuel Sabangani o-Heal the Wounds Ministry, ngoyosivulele ngomthandazo. Kube lezikhulumi uVincent Lovu, u-Iso Ncube, uNonhlanhla, uNhlanhla Moses Ncube Lingxolele, uLiverson Dongo, uMpho Ncube, loThamsa Nqamlile. Then saba le solidarity message enikezwe nguChristian Lubasi Kalaluka.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi inhlanganiso yenu le iyamukeleke okunganani eZimbabwe?
Wonke umuntu unxusiwe kusukela amasonto, ama civil society organization, izakhamuzi, abafuna club, lakho konke abaqhubeka ngezokapolitiki, ngoba umhlangano wentuthuko awukhethi muntu. Sizexoxa ngendaba, ngezihloko, ngemigwaqo, singathiya bani phansi. Umhlangano lo awudingi kwamukeleka kulo ongafuni intuthuko. Abantu bayazenzela bazakhele inhlalo yabo. Yikho ke okujongwe iphutheko lokho, yikho okukhangelela ukuthi ensukwini ezilandelayo kuhlafunwe leli thambo. Ngizathanda ukuqonqosela ukuthi lo ngumhlangano wokuqala ogoqela wonke umuntu weMathebeleland. Ke kuzokhulunywa ngohlupho lweMathebeleland, singagalili, sizekhuluma ukuthi indaba zethu sizazilungisa njani. Njalo sivumelane lokuthi kusukela la kumele kwenzakaleni. Asicabani lo muntu, asijonganga muntu, asijonganga kulwa, sikhangele ukuthi hayi sithi nantu uhlupho lethu sizalulungisa ngalindlela. Wena-ke ofuna ukuxabana lokuthi thina sikhethe ukuzilungisela njani izinto zethu, umhlaba ukhangele.
Umnumzana Joshua Mhambi, isiphathamandla senhlanganiso yephutheho, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulezizalwane zakwele South Africa esezicapha umngcele zingena eZimbabwe ukuzohlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Akhona amakilinika eZimbabwe abhadalisa amadola elemelika angamachumi ayisikhombisa ukuthi umuntu ahlatshwe lijekiseni. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende useyekethise imigoqo yokuthi abamabhasi labamakhombi emaphandleni akusamelanga babe lesivumelwano lenkampani yeZupco ukuze bathwale abantu. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk libika ukuba isiphathamandla sikahulumende wele South Africa esigabeni seGauteng, unkosikazi Faith Mazibuko, uthi bacithe ixuku labantu kade bengenisa igolide elizweni lelo okungekho emthethweni bevela eZimbabwe. Fika phose isigidi, igolide elitholakeleyo ngelibiza inkulungwane zamadola elemelika afika phose isigidi esisodwa $782,000. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Abakazi besitudio seven, linjani lonke? Ngicela ukubamba kancane indaba ka-Witness Dube othi yena ibhili leyi omama kulokunye okumunyethwe yiyo abaye abakufunayo kakhulu lapho. Ngicabanga ukuthi nina awusoze ukuthi wena isithebo sicele amawo ukuthi kube sizadla kuphela kunjalo ngoba ngifuna inyama, angifuni wo. Ngicabanga ukuthi kuyikuphambanisela abantu kakhulu okukhulu kakhulu ukuthi njengabanye ngabe babona nje ukuthi heyi babisela abantu emuva ngoba abantu bayasafa, abantu bathele izinto. Okay. Ini kini saya dikona dengan lelo. So, kalau saya kata sini sesuatu, itu sini saya ngasih nama ini. Ini panji cuci. Bukan tiga itu ya punya. Ya pasang musuh di sini. Oh, aman je sisi apa sah? Asis. Ah, so kita ini sangat cool. So kita ini sangat cool. Luka cool. Nah, ibu uji. Ini cool men. Ya bantu. Bukan ada yang beri pemilik. Baik bantu. Bantu beri stolo. Luka uji. Bukan kumpul nama hobi. Kau tidak apa sesi esiswa. Ukuthi wayezasiyafuna kumbe ngasifuni ngoba bona besithi bale 230 majority parliament bengincediswa ngabangani babo omonzo so into engani imhlungwana kakhulu abantu bakhala mpela sazi ukuthi kungenziwa kanjani lokho ngoba ngicabanga nanxa ingaziwe emakhothi ya angiboni ukusiba nesisombululo kangako lapho ngiyabonga abasakaza abahle mina ngumoya oselo wagcwele
ngibingelele ku studio 7 basakazi bami abahle ngiyathemba ukuthi inkosi sanigcinile nonke ezaratshisa utungamile ingomo lonke obathabile masuku ngalibala mpela ngaze liyophumila umbuzo wami enginawo basakazi bami abahle ukuthi kanti ezimbabwe kungani idiaspora vote ingabi khona ngubani onqabayo ukuthi idiaspora vote ibe khona umbuzo wami nje okwanamhlanje ngibhekise lapho basakazi bami kunzima ngobuhlungu siyababona South Africa bala ama-diaspora vote izizalwane zala e-South Africa mangabe mhlawumbe kuvoto ziyarejista kulawo mazwe ezikuwo zivote ama-vote account khonangale belethe ama-results kanti kungani ezimbabwe ngubani oyalayo ukuthi i-diaspora vote ibe khona ngoba siyidinga thina singabantwana basezimbabwe ngiyabonga basakazi bami ngiyabonga kakhulu inkosi sinenzele kahle
sawubona msakazi we-studio 7 kanye nawalaleli bonke ngiyalibingelela mahlaba ezulu mina nginenkinga indaba yokukhulunywa ngabantu be-MDC Alliance bona behlala bekhala ngokuthi kusha amalunga e-MDC Alliance thina-ke abemthwakazi Republic esiboshwa nathi mihle namalanga asikhulunywe thina sinjani asingabantu na or asingabantu baseZimbabwe singabantu bakomthwakazi bese kucace nje ukuthi thina asingabantu baseZimbabwe singabantu bakomthwakazi benqume le lizwe lisizimele once cause uma bekhala bona bakhela bona njenge-MDC Alliance thina abakomthwakazi abasikhaleli abaminathi sibambisane nje ukuthi sikhale sonke sikhale sonke ukuhlingelezwa kuthiwa bona bakhala ngabo kuphela sinamasikhala singabemthwakazi sikhala labo ukuthi nababoshwa bona babekhala bakhala bodwa i-MDC Alliance inayo ine-tribalism inobandlululo nayo labo bangabantu ukuthi bangangena ebusweni bazosibandlula futhi asisayifuni nakemile ukuze i-MDC Alliance ngiyabonga msakazi wami
sanibonani ku-studio 7 sanibonani ku-studio 7 ninjani hawu ngiyaphila hhayi siyabonga mpela indaba ezinhle nizithumelela zona eziliqiniso njalo ngibe sengicela ebantwini basemathebheleleni zonke nje inhlanganiso ezikhona emathebheleleni ukuthi nangingabuza nje mina ukuthi kuze kwenziwe i-unity ama-distance ayemangaki egangeni awayenza ukuthi kuze kwenziwe i-unity nonkomo nomgabe ayemangaki ama-distance ayekhona esigangeni so singahlala siloko sithi kuyavotwa akuliwa kanjani hayi sizosokhula kakhulu ngiyabona
nibonani sanibonani basakazi ku-studio 7 okukhulumayo ngu-David lapha e-Johannesburg egoli kodwa ngokuhlala ekhaya ngisetsholotsho hayi siyabonga basakazi indaba elisithulela zona nami namhlanje ngithe sesisithi isikhathi ngilalela kanike ngidlulise nalo olwamuvo inkinga esinayo ezimbabwe inkinga esinayo ezimbabwe inhlanyelo kamgabe umgabe wasithiyela inhlanyelo embi laba abantu bezanu p f kabazele umuntu wabathiye bafundisa umthetho omuvo ngumgabe gabe yena wayengenayo vele i-leadership lwaba bana wayenjengumuntu ogombela kwesakhe balaba abantu labo basala belaleyo mqondo ukuthi bangogombela kwesakhe abalandaba nomuntu laba bantu they don't care about other people that's why ubona belimisa zonke izinto abakhumbi kahambi bebulawayo bavala amabhoda bayenza yonke le nyakanyaka abayenzayo kuyikuthi they don't care about other people into nje abayifunayo nje ukuthi ezinokubona kubahambela kuhle kodwa hhayi siyasho ukuthi ngelilanga ebhaphuni lisegatsha kuzabaphelela ngelithi siyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 kwezemelika Ilizwe leMelika lithi selenelise ukwehlisa inani lababanjwa igciwane leCoronavirus nesilinganiso esijabulisayo. Inani lababulawa ngumkhuhlane weCovid-19 selokhu igciwane leCoronavirus laqala kweleMelika nyakenye ledlula kancane ingxenye yesigidi 595,811. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, uMnumzana Raphael Mthombeni, saqala ukumbuza ukuthi umumo wegciwane leCoronavirus unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ebaba kande ngiqale ngokuthi langelihle bomama emhlabeni wonke abake bakhangela iCovid-19 njengento engumkhuhlane omangalisayo obulalayo. Kuke kwathi nje kwesinye isikhathi xa usukhwela kakhulu lapha eTexas sewuhlala kubomvu kuphela, kungena abantu ngama-thousands ezibhedlela lapha bangathi bayethuka khona kancinci. Kwangathi kuthi niki sibili amamask uyathe zitolo uthole kula mamask uyathe mabhenki lapha kula mamask. Kodwa-ke kwaya ngokuya kwesikhathi ugavana wakhona wathi akusizi lutho lokhu, akusweleki ukuthi abantu babebelokhe befaka amamaski. Ofake imaski kathesi lapha eTexas ngonjengami owesabayo ofisa ukuthi avikele impilo yakhe. Kwesesikhathi uyafika kwezindawo bakukhangele kungathi kuthiwa bakaze bakubuze ukuthi kathi ufakeleni lokhu, ufakeleni khonokho. So-ke sekungathi nje abantu bayabalwa abazivikelayo lapha nalapha. Embona belokhe bengathi bayawafaka yilaba abasebenza abantu ngezikhathi zonke. Ngathi thina laba abachaya amathili ezitolo kumbe laba banjalo. Kodwa-ke abanye laba i-public usubala abafake amamas abaningi sekungathi bayazihambela nje, sekungathi ungumthetho right lokho ukuthi kungafakwa amamas. Kodwa-ke ngiphinde ukwenzela ukuthi labalaleli bezwe khonale lapha bakhona ukuthi imask iqakathekile kakhulu, ngoba kungasiyo mask le nabe nasizela amadokotela labonene bakhona baphila basizwa yiyo imask.
Saba yini ngobuningi abantu ijekiseni ye-COVID-19?
Bethukile sibili abantu lapha eTexas kusaqala. Wawusithi ma usiya lapho kuhlatshwa khona lapho, ngoba thina esi-over 65 yithi sasihamba phambili ukuthi siyehlatshwa kwakuhamba ngeminyaka. Wawusithi usiya khona ufice umzila lokho esithi yilayini i-queue ibhoda lezindlu itshorobeli siyakhona, uchede-ke lawe uchede uzu uthi maybe 2-3 hours ukuthi uyengena emnyango lapho kuhlatshelwa khona. Kodwa-ke kwaya kulokhu kusehla sizwa kuthiwa khathesi hhayi akusela bantu abahlatshwayo kuleli zinga lakithi ngapha esithi thina i-Johnson County kumbe i-Tarrant County isigaba sakithi ngapha. Bakhuphile embikweni lapho ukuthi hayi abantu sebehlile kakhulu, babehlaba 4,400 ngelanga, kodwa kasese sebehlaba 400 kuphela. Sekungathi laba abahlabayo batshona nje bemelela abantu njengalokhu. Ukuthi kwehla kodwa kukhanya kwehla ngoba abaningi sebehlatshiwe laba befuna ukuhlatshwa. Sokusele bonaba ontamozibo abathi kabakholwa kujekiseni abangafuna ukuhlatshwa. Yomumo we-COVID e-vaccine lapha, kodwa-ke yona ikhona sibili, isegcekeni ichipi mahhala, abantu bangaya bayehlatshwa.
Lo nguMnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende weleBotswana ulandula imbiko kahulumende weZimbabwe eyokuthi uyingxenye yohlelo lwebholoho lekazungula eliphawulwa lamhlanje. Ezinye njalo eziphathamandla zamabandla aphikisayo ezibalisa eleMthwakazi Republic Party leMDCT ziyaxexebuka zisiya kubandla lezanu PF. silugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.